Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 13/2020 ngokukhathekisa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, asebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 zibahatshi eZimbabwe. Lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,927 emhlabeni jikelele asebele COVID-19 besedlula izigidi ezine, 4,289,284.
Singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kaso bantu.
Abantu baba imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende ukuthi usezasiza inkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, 90,000 elizweni elilezigidi lezigidi zabantu ezibhekane nendlala.
Umthetho nxa ukuthukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo, ngoba ngwananzelela futhi lolimi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho obulawayo uqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni kuhlala kusenzakala.
Amapholisa namhla abophe umeli weHarare weSedale nephalamende olilunga le-MDC Alliance uNkosazana Johanna Mamoni nabasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Inani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lokhe likumashumi amathathu lasikhombisa, 37, asebesindekile lalo. Lokhu lingabalishumi lambili, 12, labulala abane. Asebehloliwe ukuba balegciwane lobahashi eZimbabwe lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,927. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezidlula ezine, 4,342,848. Kuthi asebebulawe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu, 292,899. Kodwa asebezinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lengxenye, 1,602,713. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezingamashumi ayisikhombisa, 69,578 asebefunyanwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezidlula ezimbili, 2,403, kwasinda inkulungwane phose ezingamashumi amabili lane, 23,978. Abantu bapha imibono ehlukeneyo phezu kombiko kahulumende ukuthi uzasiza inkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalolunye, 90,000, njalo kuyizizalwane zeZimbabwe uqobo elizweni elilezigidi zabantu ababhekane lendlala. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezenhlalakahle kaZulu, uMnumzana Paul Mavima, wethulela umbiko emhlanganweni lentatheli zindaba owethula okuhlaziywe edale labaphathintambo owe-media cabinet briefing. UMavima uthi abakhethiweyo laba bezotholiswa amakhulu amathathu amadola, $300, njalo limali isikhuphulwe isuka kwangamakhulu amabili,
$200.
Sixwayise ngabequko labaphathintambo ukuthi senze inhlolisiso ejulileyo ukubona ukuba labo bantu okumele batholise imali ngaphansi kwendlela esizisebenzisa ukudinga abaswelayo laba uyizizalwane zaleli lizwe uqobo. Sibuyeleke kulelo nani ebesilalo ekuqaleni, sasesivumelana okwamanje ukuba abayi-90,000 laba batholise usizo, kodwa sizabe silokhu esikhangelisisa kunani lethu lamagama abaswelayo laba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, Zichia, unkosikazi Mary Maimbo, uthi umuntu wonke uyaludinga usizo lukahulumende.
Mina mangikhangele isimo seZimbabwe sibi kakhulu. Ngani ngoba abantu kade sebejayele ukuzithengisela emisikeni yabo ema-free market labazisebenzayo. Konke kwamiswa nguhulumende kwathiwa bami. Kwakhanje kwayekhitshwa lapho ezindaweni lapho ababethengisela khona kwathiwa kuyaspreywa. Kathesi kuthiwe kungamagcike kungela ngisho lalutho.
Isakhamuzi semzini weBudiriro, umnumzana Victor Dube, uthi abantu bonke babhekane lobunzima ogoqela abasemadolobheni.
Lapha elizweni lethu singakhangela sibili ukuthi abantu abasela msebenzi, abantu bayazenzela. Yikho okwenzakalayo nxa ilizwe libuswa ngabantu esingathi laba bathiwa yibo bantu, labo kaso bantu.
Kwagcizelelwa ngesinye seziphathamandla zebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead, unkosazana Thathenda Siziba.
Sesinanzelela ukuthi i-lockdown le ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya.
Ukukhethwa kwalaba bantu abakuhlangothi lwabaswelayo kwenziwa kulandelwa umthetho we-Social Welfare Act, wona ochaza kabanzi ukuba bengabanjani okumele batholiswe lolu sizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Amapholisa namhlanje akophe ummeli weHarare West edalele ephalamende olilunga le-MDC Alliance, unkosazana Johanna Mamombe, labasakhulayo bebandla lakhe ngemva kokuba betshengisele ezitaladeni besola uhulumende ababotshiweyo laye. Bakuqela unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova. Ngesikhathi sisiya emoyeni bebelokhu bevalelwe enkambeni yeHarare Central Police Station. Abathathu laba bebephakathi kwabasakhulayo be-MDC Alliance abatshengisele besithi uhulumende kumele anakekele abantu abaswelayo ngoba sebebulawa yindlala ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ubotshwa kwabo kuza ngesikhathi amapholisa esithi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu, 26,398, phezu kokwephula umthetho we-lockdown. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngenani labantu asebebotshiwe. Kodwa le yinto esolwa ngezinye inhlanganiso ezithi amapholisa akuleli dolobho alobandlululo, ikanti-ke njalo abopha abantu lalapho okungafanelanga khona. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyehoza, unkosazana Magodo Ngamahlangu.
Siyananzelela ukuthi nxa kulezigigaba kumbe kulokuphithizela elizweni laseZimbabwe sithola ukuthi khona uBulawayo ubanjwa ngesandla esingayisiso. Kukhanya konke okubi iBulawayo ikhutshwa ihambela phambili. Ngizatshengisa kakhulukazi ndanika isibonele ngoJanuwari 2019 ngesikhathi se-shutdown. Abantu bakoBulawayo bazithola besenkingeni zokuthi bahlukuluzwa yilaba ababevimba imigwaqo besenza ama-toll gate. Amaphoyisa ayekhangele ebhadalisa abantu ama-toll gate, uma uhamba ngenyawo ubhadaliswa, nxa uhamba ngemota ubhadaliswa. Amaphoyisa ayebhekile ngaleso sikhathi konke lokho kusenzakala, kazange avikele abantu. Kuthe lisithi lisiyatshona elantambama, amapholisa yiwo asephithizela esetshaya abantu, esebopha abantu, esesebenzisa ama-list. iBulawayo yaphuma ihambela phambili ekubotshweni. Okuhlupha kakhulu lakathesi nge-lockdown naleyo, uyathola ukuthi khona iBulawayo kweze kubotshwa yihamba phambili, konke ekuhlukuluzweni ihamba phambili. Umthetho nxa ukusiwukhangela kawusebenzi ngendlela eyiyo, ngoba ngwananzelela futhi lo limi olusetshenziswayo ngolokuthuka. Udaba lolu lokungahambi kuhle kwezinto komthetho kobulawayo ukuqinisa isandla kakhulu okungekho emthethweni kuhlala kusenzakala. Yikho ngananzelela ukuthi njengewoza sibi ingxenye yemathebeleni collective sakhuluma lolu daba salubika kumongameli welizwe ukuthi akuke kukhangelisiswe lokhu ukuthi kulokhu ephula komthetho. Siyakhangela i-lockdown kakwathesi osikhuluma ngokwenzakalayo mhlaka-16 April 2020 abantu batshaya koBulawayo eCity Centre.
Vakona abathi amapolisa engabopha abantu asuke ebafake engozini yomkhuhlane we-coronavirus ngoba ebahlanganisa nje kungabi indaba zalutho.
Impilo zabantu zasengozini nzanika isifonele ukuthi mhla ka 15 April siyelunga lehoze lase town lilanda imali yalo lisathatha imali yalo bamkhipha engu number 5 eWestern Union airline le eQuickcard wathaya ngamapolisa langamasotsha labanye belalisiwe kompana ko hyper ekulalisweni phansi kompana sikhuluma ukuthi COVID 19 itholakala kuma surfaces nxa sikhangela ukuthi itharana lana babelele kuyo bechaywa yayingabaniki umkhuhlane na sikhangela abantu bachaywa semabhasini kumhla ka 16 April 2020 yilo usuku owachaywa ngale khona odadewethu bekhatshu phaki bechaya bethethiswa ngamazwi okuthi bangamandebele bethethiswa ngamazwi okuthi bayispayi ongabesifazana ungabona umpholisa ezechaya umuntu ongesifazana emtshela ngama-hips ngezinqe zakhe ngani ngani kasaqhuba umthetho e-west com ngikhuluma nje kuthange abantu bebebotshwa ukuthi abalanga maski yebo kababalanga maski asokwali kodwa amapholisa ebebahandikhafa ngathuthu sikhuluma nge-social distancing nxa usungendikhafa lo munye umuntu sesi-close together because i-social distancing iyendikhafa
ayivumeli unkosazana makoti ngamahlangu ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Women of Zimbabwe Arise Woza isikhulumeli samapolisa umnumzana Phonyathi utshela iStudio 7 ukuthi ube semhlanganweni ngakho ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz short wave.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC. Umsekeli kamphathi ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mtholi namhlanje uchaye sobala njalo ukudlephana okukhanyaso uqhamuke phakathi kwebandla lezanu PF ngokuchothoza umphathi ntambo ubona ngezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo esithi ingaba ezama ukumbulala. Loba enkundleni yeTwitter uMtholi uthe uMoyo usebenza lomyeni ngaphansi tambo ubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Christopher Mtshangwa emizameni yokumenzela ububi obuthize besebenzisa ubungcitshi ababuthola empini. Ngakho uthi ucela imithandazo kuZulu ngoba esehlalela evalweni njalo impilo yakhe isengozini. Yizo lo Mtholi ulobe enkundleni inye njalo esola unkosikazi Monica Mtshangwa esithi usebenzise imisakazo lamaphephandaba kahulumende ukumngcolisa esebenza lomkakhe. Lokhu ukwenze ngemva kokuba umsakazo we-ZBC wethule udaba lapho uMoyo axolise khona kuhulumende weTanzania phezu kwamazwi kaMtholi awokuthi eTanzania aliqhubi kuhle imizamo yokulwisana le-coronavirus. Inkundla yezimline ibika kubana uMtholi ulobele njalo uMoyo incwadi emkhumbuza ukuthi kayisuye inhloko kahulumende ngokunjalo uthe kumele achiyane lokumchothoza. Ukufuthela nalokhu kufana xathu nalokho okwandulela ukugenqulwa kwamnumzana Robert Mugabe embusweni. Abanye bathi uMtholi ingaba ethunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo lokhu kungaba kuveza sobala ukuthi uMnangagwa laboMoyo sebexabana. Untungameli Nkomo uxhume isiphathamandla seZANU PF umnumzana Joseph Chuma umbuze ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo.
Thina ebandleni lethu silazo iziqondiso esizilandelayo ma kuthe kwaba lento engasiphathi kuhle. Silawo ama-processes esiwayenzayo, silazo ingatsha ezilalela njalo zihlungula indaba ezinjalo. And ngokufanayo futhi ngiyazi lokuthi kuhulumende kunjalo futhi. Kusuka kumangazi ke kubana umsekeli kamphathi ntambo we-information akwanise ukubhala into ezinjalo ngomunye wakhe. Akula yini khona ngala ukuthi angazi ngisebenze mina ema office noma lawo abo minister so ngeke ngabakwazi kodwa ngiyethemba ubani hayi kumele kube khona phela indlela ezokuthi ona into ezinje ziqondiswe ngazo hatch ukubana zibhalwe ku social media njengalokho okwenziwa ngomnumzana umtholi kodwa ke njengoba si democracy I'm sure abantu bonke balelungelo lokwenza ngila ngoba yipi afuna ukwenza umuntu kodwa nxa ukwenza kumele bekwazi lona lokhu kule Jesu ethize kumbe lokhu hayi kunishiye endaweni ethize kumbe esigabeni esithize so hayi angazi kodwa mina ebandleni lethu hayi ambuntu kona kusezelele lama-faction lapha kwaphela kudala lokwana nxa kukhona hayi mhlawumbe siza kubona angeke wakuphikela but kwakathesi bengezwa mina omunye umuntu okhala kumbe okomplaina ngento zonalezi ezama-faction ngaphandle kwakhona okuqaliswe ngumnumzana umutodi
Bakhona abathi umutodi engaba esetshenziswa ngumnankagwa ngoba wenza yiloba yini ayifunayo kodwa kajeziswa akulalutho olwenzakalayo kuye
ubaba umnankagwa nguye esimile ngesingizi appointing authority ezikhundleni zonke zona lezi esizikhulumayo ngakho ke kangiboni ukuthi kona angasebenzisa omunye umuntu nxa elo daba lwakhe olumthisayo kumbe kulo muntu ongasasebenzi ngendlela angabe khangelela ukuthi ngabe usebenza ngayo ulawo amandla ubaba umnankagwa njengomongameli ukuthi athi fire or hire ngakho ke kangiboni mina ukuthi kona ngaba lesidingeko ukuthi asebenze esebenzisa omunye umuntu ukuthi mhlawumbe sithi ati reach to his enemies kumbe into ezifana nazo nalezo
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sezano PF ukuhlaziya lolu daba untungamile uphinde waxhuma njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
izano PF ifana lebhulugwe esililidala kakhulu okudala lokhu livalavalwa ngezichibi ezihlukahlukeneyo kayisavaleki sekuwumonakalo omkhulu osuwenzeke kiyo ngokuba awungeke vele uphile ngokwethusela abantu nge-tribalism nge-corruption impilo yakho yonke akusebenzi kanjalo kuze kuye kudilike kulapho asebekhona namhlanje bayaphejwa laphana kuvuleke ngaba phejela kuvulekela kuphejela kuvulekela ngiyama-faction ilezi nhlangano niso phakathi kwenhlanganiso ilezikhulu phakathi kwezikhulu ilezinkamba phakathi kwezinkamba iphila kanjalo vele ilabantu abayizikhulu kwabanye abagcina abanye abondla abanye phakathi kwayo ngakho ke lesi siyaluyalo sihlala sikhona kodwa ke ukuya silokho sibonakala kuyabonisa ukuthi kayihlangananga njengendlela le abantu abangabe becabanga khona ukuthi izano PF ingaba liqembu elihlangeneyo amandlayo iwathola ngokuba yeyeme ebuthweni yeyeme ekurigena ama yeyeme ekwethuseleni abantu yeyeme ekushayeni abantu yona yodwa kayikwazi ukuma ikwazi ukukhampeyina ngokuba i-divided yona phakathi kayilamandla ngokunjalo ukuthi ngamelana lezinhlanganiso nxa iyamanga emasotsheni kodwa ke lokho esikubonayo vele kuhlala kuqhubeka ngoba kabadingi zulu baphila ngamandla amasotsha lamandla okuriga
umcebisi kamongameli mnankagwa umnumzana Shingi Munyeza yena simbone echothoza uhulumende kamnankagwa esithi ngowababusi ababi abagcwele inkohlakalo ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abenza yonke inyakanyaka engalunganga uthini ngalokho
uyabona umfundisi uShinki Myeza uyazi ngiyathaba kakhulu ukuthi usezowabona iqiniso njengoba vele umfundisi kufanele alibone ukuthi ibandla lezano PF libandla letribalism lakhiwe ngetribalism izidina yitribalism ifoundation yitribalism uziyefika kurofu yitribalism lalivele lisuka lasuka ngetribalism laqhubeka ngetribalism libusa ngetribalism kuyamangalisa ukuthi uthe segugile ngikhona ukubona abaningi bakubone kudala kodwa kuhle ukuthi lanxa esemdala engaka akubone ukuthi liqembu elibi okumangalisayo liqembu le-tribalism liqembu le-corruption liqembu lokubusa kabi ngele-misgovernance ngelakho konke ongakubala okwenzakala phakathi kwelizwe liqembu elifanele ukuthi ngaba lisekho embusweni okufanele ukuthi ngabe selasuka njengalokhu esitsho umfundisi uMyeza
umnumzana Ifilela Ncube ucubungula ezombusazwe Uxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekubulawayo umtodi lo mtshangwa kabaphendulanga imibuzo abayithunyelwe yiStudio 7. Live Talk lamhlanje uhlelo lezizalwane zeZimbabwe ezezihlala emazweni ole Diaspora Forum. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus kodwa likhumbule izihlobo. Ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesubini njengoba sisebenzela emakhaya. Abanye abeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana abakade bebhekane lendlala enkulu ngesikhathi se-lockdown sebethole usizo lokudla oluvele enhlanganisweni ezizimeleyo. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Kule nani eliphezulu lamantombazana adabuka eZimbabwe eliphila ngokuthengisa ucansi kweleBotswana. Kodwa ngenxa yemithetho yehlelo lwe-lockdown okuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ibhizimusi laba kulumsebenzi lalo limempo okwakhathesi. Lokhu sekubone iningi kakhulu abokuza libhekana lendlala ngoba kungela mali engenayo ngesikhathi se-lockdown. Abenhlanganiso ebona bakulumsebenzi kweleBotswana eyesisonke bathi bakubone kufanele ukuphathisa ikakhulu abokuza ngokudla ngesikhathi se-lockdown. Umqondisi wenhlanganiso yesisonke uNkosikazi Toshbeka uthi inhloso yabo ukuphathisa abadlula amakhulu ayisicamunombili i-800 abanye babo abaligciwane lomkhuhlane wengculaza.
Yes, this is the initiative we initiated to support mostly HIV positive sex workers.
Uhlelo lokuphathisa ikakhulu abagula umkhuhlane wengculaza sesiphathise abanye sikhuluma ngabathengisa umzimba abokuza.
Talking about migrant or foreign sex workers.
Obona ngohlelo lokunikeza abakulumsebenzi ukudla, umnumzana Mandla Pule uthi bakhangele kakhulu abaphila legciwane lengculaza kumbe abalabantwana abancane.
And our priority groups are sex workers, especially non-foreign non-citizen sex workers, because
sikhangele kakhulu abokuza ngoba bengafinyeleli ihlelo zikahulumende. Sikubone kufanele ukuthi siphathise abalomkhuhlane wengculaza abalabantwana kumbe abokuza
and who are foreigners.
Umnumzana Bhule uthi isikhathi se-lockdown sinzima kwabathengisa umzimba ngoba ibhizimusi labo lihamba uma behlangana lama-customer abo. Omunye weZimbabwe ophila ukuthengisa umzimba edolobheni le-Haveron engafisanga ukubethwa ngegama uthi ujabulile ukuthola ukudla. Uthi abala maphepha aqondile ukuhlala eBotswana njalo kade sebeqala ukulamba ngakho isandla eselulwe inhlanganiso yesisonke siyamukeleka. Umnumzana Mthabisi Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eHaveron uthi kulinyathela elihle ukuphathisa abasebunzimeni ngesikhathi se-lockdown kungakhathalekile ukuthi basebenza bekuluphi uhlangothi.
Abantu basebenza kuma sectors atshiyeneyo, akukho kithi ukuthi we judge them. Okuqakathekileyo ukuthi baphathiswe ngokudla njengoba sikwazi ukuthi ngalesi sikhathi iningi liyaswela.
Kulabayizinkulungwane phose eziyisikhombisa yakobe leBotswana labo kuza abaphatheke kubhizimusi yokuthengisa umzimba kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sezisungule inhlanganiso yokuqoqa uxhaso oludingwa ngosowabo abalempilo esibhidlizwe yibunzima obulethwe ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Inhlanganiso lebizwa Zimbabwe United for Progress iguqela osomabhizimusi, abezombusazwe, amagqweta labantukazana abadabuka eZimbabwe. Ukubonayiza imithetho kulinhlanganiso umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhloso esemqoka ikuqoqa uncedo oludingwa abeZimbabwe asebehlupheka ngenxa yenhlupho ezidalwe coronavirus.
Abantu abaningi kakhulu abathola ukudla, kanti nalabo abafanele ukuthi ngabe bayathola usizo lusuka kuhulumeni walapha kwelase South Africa ngabalufinyeleli ngoba beyizizalwane eziphuma ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Sibanda uthi banenga beZimbabwe abalokhu bagcina kusebenza ngesikhathi kusethulwa uhlelo lokuvalelwa ezindlini ngombimbitho. Uthi lokhu sekubathiye belambile bengalamali ukuthenga ukudla nokubhadala imithelo yezindlu abahlala kuzo. Uthi lobanje abanye sebebuyele emsebenzini, banenga abalokhu bengakavunyelwa ukubuyela emsebenzini. Laba bagoqela izinkulungwane zabeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela emahoteleni kwezokwakha lezindlini zabelungu. Usibanda uthi inhlanganiso yakhe le iza kuyadinga usizo kwabapha uncedo lwemali olokudla olwezamabhizimusi laloba kungaphi abangathola khona uncedo oludingwa izalwane zeZimbabwe lezi.
Injongo yale inhlanganiso ebizwa ngeZimbabweans United for Progress kuyinhloso mhlawumbe eyokuvuselela ezomnotho elizweni laseZimbabwe kusuka ebantwini abangaphandle ngokuba siza ukuthi babe nendlela eyokuthatha ulwazi lonke asebethe baluthola eminyakeni beluthola lapha kade behleli khona baluphindisele eZimbabwe.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabuto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili lolu hlelo. Uthi iningi labeZimbabwe laba abasenelisi ukuziphilisa bona lezihlobo zabo esekhaya.
Siyakwamukela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ziqoqane ngesikhathi lesi senzima eseCOVID-19. Sananzelela ukuthi silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokudla. Silabantu abaningi abadinga ukuncediswa ngokuthi bathole i-UIF. So ke imizamo yonke ke ukuthi abantu baqoqane siyayamukela kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi lunga lezaphu uMnumzana Kanisha Sinkala uthi bakhathazekile ngokuthi iningi lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso zomphakathi ezidabuka kwelamaNdebeleni azinxuswanga ukuba ingxenye yalolu hlelo.
Inkokhelo okukhulunywa ngazo angikholi ukuthi ziyakwazi ukuthi kwenzakala neHillbrow, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala neUVale, angikholi ukuthi ziyakwazi kwenzakala neCape Town, angikholwa futhi ukuthi amabandla abawafakileyo laphana yiwo wodwa njalo yiwala amanamba abantu abakhona kule ndawo. I-ID yona yinhle kodwa ngendlela emiswe ngayo ngamboni mina kuzaphumelela lokho.
Kodwa-ke inkokheli zale inhlanganiso zithi kayisoke ithathe uhlangothi njalo izasiza wonke umuntu weZimbabwe ungakhathalekile ukuthi uvela kusiphi isabelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedetin Nhlapo.
Abongi bavumelene ukubana kabaseyi kukhalala umsebenzi njengalokho abakade bekulobele kugatsha lwezempilakahle ngemva kokuba uhulumende sebavumele ukubana basebenze nsuku zonke okweviki eyodwa bathathe ikhefu lwamaviki amabili andubana baphindele njalo emsebenzini okwenye njalo iviki. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abongi bebazise uhulumende ukuthi sebethatha isinqumo sokukhalala umsebenzi kusukela mhla ka 13 kwenkwezi ngoba uhulumende ubesethethe isinqumo sokuthi abongi sekumele basebenze nsuku zonke. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uMnumzana Enoch Dongo uthi amalunga akaseyi kukhalala umsebenzi ngoba uhulumende esevume ukuthi basebenze iviki eyodwa bathathe amabili bephumula.
Fortunately last night they have
izolo lokhu bathethe isinqumo esitsha esitshiyena laleso ababe sifakile sakuqala sokuthi amanesi angasebenzi amahola ababejwayele ukuwasebenza isikhathi sonke lesi bafake isinqumo esitsha sokuthi basebenze amalanga amahlanu ngeviki bese bethatha ikhefu lamaviki amabili ukwenzela ukuthi amathuba awana bahlangane legciwane leli abe malutshwane.
Unkosikazi Melissa Zulu ongumongikazi wakobulawayo uthi bayalamukela lelinyathelo.
Lelinyathelo elithethwe nguhulumende mina njengomongi ngiyalamukela ngoba ebesivele sikwala yokusebenza nsuku zonke. Ngakho nxa ngizavunyelwa ukuthatha amaviki amabili ngingasebenzi kungcono ngoba imali engiyitholayo ayisalingani le yomsebenzi engiwenzayo.
Unkosikazi Melita Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi abongi kumele bananzwe ngoba umsebenzi abawenzayo umkhulu. Incwadi ebhalwe ngunobhala wogatsha lwezempilakahle uDokotela Agnes Mahomva iqondiswe kubaqondisi bezibhedlela zikahulumende ezabelweni iveze ukuba inyathelo lokusebenza iviki egcweleyo lizaqala ngeviki ezayo mhla ka 18 kwenkwezi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa ke singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Hhayi sebehloliwe ukubana balegciwane loba hatshi ele-COVID-19 eZimbabwe lokho laqhamukayo sebezinkulungwane phose ezingama-24,927. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.